Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uDano Nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-29 Zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Yisisanasana umtshado wezinja ebandleni le-CCC kulandela ukusuka komkhokheli waleli bandla umnomzana Nelson Chamisa ongavezanga ukuthi uzasungula na elinye ibandla.
Kodwa uyiwano sithe uyachiya ngomhlonitsha umama uMahere. Laba abanye hayi bathi abachiyi bona bafake izizathu eziningi.
Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kusakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala esanda kuvulwa.
Usezingenile laphana wasephuma ekuphumeni kwakhe inomuntu angazi anyaza ke ngithi baqhabana wasesukela wasemhlaba nge-very sharp object kulesisayidi ngasenhliziyweni la wahle wawa.
Zona izakhamizi zesizinda zithi ibhawa elisanda kuvulwa kumele livalwe ngoba kuke kwabulawa umunye njalo umuntu leli bhawa lisakwenye njalo indawo yesizinda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isisanasana umtshado wezinja ebandleni le-CCC kulandela ukusuka komkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ungavezanga ukuthi usezasungula na elinye ibandla. UChamisa useveze imbono etshiyeneyo eyokuthi kahle kahle uza kwenzani. Abanye abameli bedale lephalamende bathi bazatshiya izikhundla ngoba besima loChamisa. Kodwa amanye amalunga edale lephalamende abikwa esithi azaqala akhulumisane loZulu andubana asuke edale nxa uZulu etshonjalo. Sixoxele sikhulumele sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Khaliphani Phugeni.
Ngikubingelela emsakazi ngibingelela abalaleli emakhaya. Hayi umbuzo wakho muhle sibili kodwa uyiwano sithe uyachiya ngomhlonitsha umama uMahere. Laba abanye hayi bathi abachiyi bona. Bafake izizathu eziningi. Ezinye zakhona bathi bona balamali, basebenzisa imali kukhampeyini, balezikweleti eziningi, bakhuluma nje into eziningi. Kuyamangaza ke lokho ngoba thina abanye namhlanje kuthiwa singabathengisi ngoba sange sachiya ngemva kokuthi uMonzola ethethe i-leadership kumama uKhuphe ngobudlwangudlwanga. Kodwa azichiya namhlanje nje akulamuntu wathi hawu kathi kwakumele achiye wayengelazikwelete yini yena hayi. Laba sothi abangachiyi bona ngoba balezikweleti. Kodwa okusemqoka kakhulu ukuthi bada ngeke bachiye ngoba ubaba uChamisa yi-detector. Ibaba batsho kanjalo. Ungabheka ipheji likababa uHopewell Chinono babhale kanjalo bathe i-detector akazange wakhulumisana nathi. Ubaba uChabanga uthe eqala into le abantu bathi hey waye kungakhulunyiswana ngoba uChabanga wathi hayi lala kule detectorship umuntu uzenzela umathanda. Kodwa ubaba uChabanga usebenzela izana. Namhlanje bazikhulumela ngomlomo wabo bathi abachiyi bona. Ngoba ubaba uChamisa yi-detector. So, sesilapha ke. Ngesilungu kuthiwa people have the leaders they deserve. So, silapha nje eZimbabwe zinenkinga engaka ngoba abantu into eliqiniso abayithandi. Into yobuxoki yinto abantu abayithanda into ingaba popular nje ubani bana ngakhuluma ulutho aluxhuzulula ukuthi umuntu akhangele ukuthi into le ayikhulumayo yiyo noma kanjani hayi iyanyukelwa nje iyathathwa nje ivunywe njengoba injalo. So ke angazi sizobona whether laba ke bazobizwa ngabathengisi. Kuyajabulisa ke ukuthi ubona abantu sebekhuluma into eyakhulunywa umuntu kudala ebempiza bethu izanu project. Angazi ke ukuthi bona sebeyizanu project yini noma kanjani njengoba nanku sokumele basebenze la manje.
Manje njengoba kuthiwa kona ukuthi sekuzasetshenziswa ama structures kumbe ingatsha ezazikhona kuminyaka emibili edluleyo. Kusho ukuthi sizabona yini kusiba lenkokheli efana labo Douglas Monzora labo sebephenduka yini ebandleni
Ngiyabonga msakazi, ngiyawuza umbuzo wakho. Ye, ubuza lokho ukuthi njengoba inkantolo yayithe ama 2019 structures or iCongress yana ka 2019 ayenzekanga, yonke into nje iMDC whether alliance or MDC what isikumonzora manje. So ubuza lokho ukuthi bazokubuyelwa lapho sokulethwa umonzora na. Hayi, angazi njengoba ngihlala ngitsho ebantwini ukuthi mina kwami ukukhuluma inkulumo yabanye abantu. Angazi ngihlale kwa-meeting uma wenza la ama-decisions, angikwazi nokuthi laba yenza uma kutheni kuinfonywa yini. Mina kwami ukukhuluma ukuthi hhayi sesicabange lokho, bese ngiyalazisa-ke njengomphakathi ukuthi hhayi kuthiwa sokucasha ngelokho. So ye, ngingatsho ukuthi ngiyibonele lami incwadi itsho njalo ithi sibi sokubuyelwa ku-2019. Namhlanje bahleli nje basaxhazulula ukuthi bayaphuma ukuthi ozoba umkhokhelo kwamanje before kusiwa e-Congress ngubani. So ngingaqeda-ke i-meeting yabo bakukhulume lokho, ngizobuya njalo ngilitshele. Okokuthi uMonzori uzothi yena njengoba selibuyela kuma-2019 structures awami, sengibuya lami sengifuna isabelo. Hhayi, angazi, sizobuka sibone ukuthi kuyozala nkomona.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kosakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala isanda kuvulwa. UMthokozi Sindlovu, obeleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26, ugwazwe eBhawa wafa watshiya umkakhe lomntwana uphansi komnyaka owodwa. Kuminyaka emibili esanda kwedlula, iBhawa leli lisasendaweni okuthiwa kuko Richard, kulomunye njalo umuntu wagwazwayo wafa evela khona. Kodwa izakhamizi zesizinda zithi umumo uvele mubi kakhulu kuleli lokitshi ngoba baningi abahlaselwa izikliwi ezigwaza abantu ngenqamu, kwesinye isikhathi zisebenzisa imkhonto. Sehlulekile ukukhuluma namapholisa ngalolu daba, kodwa izakhamizi zithi zitshelwe ngamapholisa ukuthi kungachaya ihola lechumi 10 ebusuku zingalokothi ziphume phandle kwezindlu. Sixoxe lesihlobo sikamuyi umnumzana Jeff Phiri ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
So sike khona ngale wasebuya kube sports bar ibe 2 weeks ivulwe ibheya park ekade sports bar leyo. Uthe ingenele laphana wasephuma ekuphumeni kwakhe inomuntu angaza ke ngithi baxabana. Wasemsukela wasemhlaba nge-very sharp object kunesiside ngasenhliziyweni la wahle wawa. Yikho into abangitshela yona leyo. So uthe sekule laphana amapholisa wona ayevele ephakathi kuleyo sports bar. I-sports bar leyo amapholisa okuthinile phakathi laphana babezama ukuthi bexotshe abantu ngoba i-time it did a lot yokuthi yonke ibibekho ivulile ngoba by virtue of right ifu zivale ngo-10. So lapho it was after 12 midnight. Yeah, isikhathi abambisa sona kwakungabo 1-2.
Wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kwabangela ukuthi uMthokozisi ecine ebulawa?
UMthokozisi okwambangela ukuthi ecine ebulawa angaze ake ngitsho eqinisweni lonke ngoba uma ngingasibuza bonke abantu khonapha akuna ofuna ukuveza ukuthi khona uMthokozisi wabulawayo ngenxa yani. Njalo bathi khona yena owaqala umngani wakhe ngiyobe wazomvusa ngoba yena wayeselele wayala ukuvuka. Umngani wana wabuya wazombiza futhi okwesibili, yiko lapho wacina sevuka khona esesiya ngathi esehamba esephuma naye sebesiya bonke into ekhona ngale. And then it was hardly after 30 minutes so ahead lapho wabuya wagwazwa khona. So ukuthi ngithi ngumngani wakhe lo wakwenzayo ethunyiwe kumbe umngani wayembizela ukuthi bezinathela nje kuphela, hhayi iqiniso alikaveli ngoba udaba lonke loku lithe emapholiseni.
Ye, kodwa sike sezwa abanye besithi izehlakalo ezifana lasonesi zingani sezisiya zisanda khona ngapho esizinda, selike lakuzwa yini?
Yebo lokho sengakuzwa ekuthini ngoba bengale isport bar evuliweyo. Kungakwenzeka lokho. Amazinki ambalo adlulileyo abantu sebebona sokuvuliwe lapho bebehlala bekhonona bethi kanti indawo le ivulwe njani. Nami ngomunye wabantu wakhona owabuzayo ukuthi kanti kanti mina indawo le ngathiwa yavulwa libona esizinda kwenye ibar ehambekana nayeni ko-Richard ngani. Kuhlala kulawo ulivumelele ukuthi ivule emphakathini lapho ngoba eqinisweni lonke lani ngomunye wakhona bavala ngobo-2 AM to 3 AM iredio yabo ilokhu igongoda. Ngihlalapha took looks away from emakhweni kodwa iredio yabo ilokhu izwakale ifika kini ize ngizize ngithi kanti manje labo abahlela duze lwasemagosa lapho kusuke kube njani. Iyabaphazamisa kakhulu ngoba mhlawumbe umuntu iyabe kulekinye akwenzayo okungadingi i-noise pollution. So angazi eqinisweni lonke ngoba even on the day lapho sesihamba thina sikho khona siyoklina lapho igazi elichithekele khona njengomdili sibutha igazi lelana sithanyela izakhamizi zaziziningi zikhalela ukuthi khona indawo le mayivale 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 ngalolo suku azange ivule kodwa namhlanje ivuliwe.
Lo ke ngumnumzana Jeff Perry isihlobo sikamthokozisi Ndlovu obulewe ngumuntu ongaziwayo elekwitshini lesizinda. Imbiko esanda kuyithola ithi kulomuntu osebotshiwe phezu kwalolu daba. Kusenjalo zona izakhamizi zesizinda zithi ibhawa elisanda kuvulwa kumele livalwe ngoba yilo elibangela ukubulawa kwabantu. Asenelisanga ukukhuluma labanini baleli bhawa kodwa sikhulume lomunye umhlali wesizinda unkosazana Otilius Banda ukuze sizwe imbono yezakhamizi.
Ukuqala mina njengomhlali valo yalapha esizinda ubugebengu lokufa kwabantu mahlayana nje sokungani sokuhlukumeza kakhulu osekudingeka ukuthi ngabe kuyaqiniswa kakhulu ingalo yomthetho lathi njengezakhamizi siqinise imithetho kumbe le ndawo lezi zokunathela ama-night club lawo asesigqagqele sathi sikhula thina ayengekho kwakulamabhawa kamansipalat angazi ukuthi kungaqiniswa njani ukuthi avalwe ngesikhathi esiqondileyo esiyiso esikulayisensi ku-11 o'clock. Le ndaba yezidakamizwa ngoba izidakamizwa izakhamuzi ziyabe zikwazi ukuthi zithengiswa laphana izakhamizi azisukume behlaselwe laba bantu abathengisa izidakamizwa ezingaqondanga behanjiswe emthethweni kube le ngalo yomthetho oqinileyo hathi mbijani.
Manje wona amapholisa kungani engani kawayenza umsebenzi kukhona yini abakwenzayo?
Njalo yethu nguwe olinyazwayo bekutshela ukuthi uhamba uye kuya lo muntu lowo. So kuba nzima ukusebenzisana labantu bomthetho kwesinye isikhathi kuyenza labantu becine bengasela themba engathi ngesikhiwa abantu they are losing faith ukuya emapholiseni.
Yi kodwa eminyaka edluleyo sisakhula sasibona amapholisa ebhodabhoda ngendawo kabasakwenza yini lezi nsuku?
Siwazwe kuphela sisiya kukhefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha kodwa owakathesi ayikasibaboni sibabona nje bengumhlambi emgwaqweni.
Manje inkuthazo bani elipha izakhamizi ngalesi sikhathi?
Zakhamizi sokumele sisukume sibambane sibonisane sikhangele lezi ndlu kakhulu lezi esezihlala abantwana abazali bengaphandle kwelizwe eziyizo eziyenza abantwana bethone bebuthene bethatha izidakamizwa ama-drugs konke ezindlini zenizo oqinileyo i-residency ihloniphe njengakudala ukuthi sasithi singabona ubaba wezakhamizi wayehle ugijima ungene endlini zikhangele ngoba ngezinye zezindlu ezisihluphayo kakhulu.
Njengezakhamizi like lahlalisana yini lalabo bamabhawa okuthiwa yikho lapho kade siyanatha khona?
Kathesi ngingake ngitsho ukuthi kukhona okwenzakeleyo phose njengoba inhlanganiso phakathi komuzi ziziningi mhlawumbe ikhona ethethe lelo nyathelo kodwa bengingakezwa lutho okwakathesi.
Lo ke ngunkosazana Otilius Banda isakhamuzi selokiji lesizinda kobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, Lijani.
Lijani, loki wasakazi nabalaleli, hayi, nangiphilile. Hayi, mina ngiphezu kwedaba lolu olwemnangagwaza ama ukuzivala amehlo. Ezivala amehlo singumthwakazi kandaba. Ezivala amehlo athi silungisisa udaba yokugrawn. Ulungisisa njani? Umhlungu esabuzwawo uyabazi yini? Ngoba yena is the perpetrator, he's not a victim, he's not a survivor of ground. So yini abangaphakama yena? Umnangagwa yena kumele akhulule abantu athi hayi bantu dikidani udaba ligugrawund. Indaba le iphathwe ngama international courts, iphathwe ngama international courts or international observation ibe khona. Ubona ukuthi into eyenzakalayo into yeqiniso. Ngoba lokho okwenziwa ngumnangagwa bakithi yini elifuna ukuthi yini elingayikholwa futhi ekhulunywa izandla. Ngiyabonga mina ngisegoli ngokuhlala igama uMujulu kaNcube.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Ngiqala mbingelele bonke abasakazi, mbingelele bonke indawo ngezindawo amakhumbi manomhlaba abalalele Studio 7. Lona okhulumayo uKhiya Sinkala, imvelaphi ngiqhamuka ezweni laseZimbabwe ngokuhlala ngise-South Africa eGoli. Ngithanda kakhulu Studio 7 ukuthi niwuhlabe niwulawule mayelana ngezinduna, ngoba ngibona nanku unkosi yami sengathi induna manje sezisetshenziswa izanu sezingena indaba zegugurawundi. Bekufanele ukuthi izanu ibe yona emelana nendaba zayo. Manje-ke ngiyabona sengathi ifuna ukuvika ngezinduna. Akukho nje nhlobo lapho ey'ngena khona iy'nduna zethu. Ngoba manje uma singaqapheli nazo sogcina singasezwani nazo, ngoba phela lokho okwenzekayo kubuhlungu kithina, sashiywa abazali ney'hlobo nabomkhulu bethu balahleka befa bengenacala befela izwe likamthwakazi ngendlela ukuthi kwakuyinhloso yokwafula isizwe sakithi. Sicela induna ke zimele eceleni ke zithi ukuhlehla nje, zithi ukuhlehla ukuze sikwazi ukuzihlonipha nathi, ngoba kogcina sokwenza sengathi thi asinayo inhlonipho, ngoba bona sizukuvuma basetshenziswe yizano ekubeni sibone ukuthi iyabayuza and izosixabanisa nabo. Abahlehlele emuva bangathathi nje indaba yezano, sikhona nje sisazobamela mangabe izani zobahlukumeza.
Studio 7 yabengele yabona imali ufuna ukubona ukuthi uChamisa ulabalandeli njalo izana isafuna eZimbabwe. UChamisa noma engavula ibandla namuhla kuvote kusasa engakhankasanga, izani ikhankasele oba iminyaka wonke, izani isikhuma ngeqiniso hayi iviking. Izani iChamisa uyawina triple or double ngeqiniso, kodwa ngoba kulabo shigumba ushigumba ngithi liyamazi ukuthi udume ngani. So uChamisa avulele ibandla simlandele. Wena ungamthandi lokuthi thina amaNdebele vele siye engayo ukuthi shona Ndebele, asibheke ukuthi le into right ile wrong kumbe yini esikhuluma ngayo. Just kuphela ukukhokha ukuthi umuntu lishona, ngupho sephalamende wethu esingamlandela sibe opposition party ngoba kakho. UChamisa ulabo follow amaningi, uChamisa noma ngabe ngaphansi kwesihlahla uyamthola kugcwele abantu inqwaba ikubona abantu lephalamende bechiya ngoba amaningi kakhulu through abalandeli. I-opposition party lamandla sebeyidilizile noma engavuse inye futhi akuqali loko likukhangena noma yena kwalibhizi igxika yena wenzeme uChamisa icala lakhe. Ongalitshela ukuthi uChamisa wenza ukuthi kulo mnangagwe lezano asebebhilile izwe bulala abantu benzana mihla lamalanga direct daylight lilibi kuphethe izibhambe senze izinto ezigangile. Alikhulumi ngayo libhizi yalo, likhuluma ngoChamisa limsola. UChamisa akenzangani izano yebheda. UChamisa siyamthanda uright. Le ndaba yokuthi ishona Ndebele lokhu akusebenzi kuya ngokuthi umuntu ubehave njani. UChamisa akalacala wena umzondi awumzondi kahle kodwa ungakhuluma into ongayazi ngaye. Ngiyabonga Studio 7.
Sanibonani, njani? Hayi, sikhala ngezwano, ke sikhala ngezwano lapho. Ihlulwa ukuthi ilungisiliswe kimoshilizwe siyaphambi. Hayi, asikhohlweni ngendawo zokuvota le. Lapho sokudingeka umuntu olo plan B, plan B ofana lokababa uNkomo, ngoba lokho kuthiwa sizokhipha izanu PF ngezivota. Kunanto mama uyaviselwa manje ukuthi ephatha ngale kuzidla. Isarupa kuthiwa ngubani chigumba akunzima madoda. Ngiyabonga kakhulu, ngishila abanye laphana.
Studio 7, Studio 7, ngibingelele ku-Studio 7. Kanti shuwa Studio 7 lapha kukhomenta obaba, omama kabakhomenti ale abalambunu, ngilitsho njalo ngoba sibona lokunye okuyabe sike sakuzwa kukhomenta komentwe kuphindwa pindwa kanti lithatha okunjani lithiya okunjani lati siyachiseka singomama kanti siyena lento kamnanga ukuthi khona abantu basola ukuthi khona usebenzisa izinduna but yena kanaki uloke enza intando kayiphikiswa ngoba uvela umbuso wakho ngokantando kayiphikiswa indaba yasehluleka ukuthi akalalele okuchiwo ngabantu akezwe la akathathe into echiwo ngabanye abantu futhi ukuthi yena nguye umuntu ofundileyo kakhulu olemicabango ekhaliphileyo okudlula wonke umuntu khonapha elizweni hayi umbhuqazwele kufanele ukuthi khona alalele ukuthi abantu bathini avume abantu bangene kanti kuyina kufihlayo bakithi kuyina kufihlayo kutsho ukuthi into yangikhona vele lanxa izakwenzeka izakwenziwa nge-directive nge-directive uzabatshela izinduna ukuthi lifike lithi so kube njalo hayi asilwelizwe leli alinantando kazulu lentando yakhe yedwa ntando yakhe yedwa uyena ozithi ngupresident ngiyabonga ngugogo uelimadlupha lapha emakhandeni ngiyabonga
2-7, 2-7, 2-7, 2-7, sanibona njani lonke niyathwela asangazibamela isikhiphela indaba zonke so i-right namhlanje ngiyalibingelela nonke abantu besitudio 7 mandebele bathebeleleni north lethebeleleni south sanibonani nonke ninjani eyi abona indaba kamnanga kunesibindi lobaba unesibindi straight angazi ukuthi uyokwabani emkhothayo emenza ukuthi ehambe ethathe iy'nduna ezibrayide ehambe ucela uxolo ngani isihlobo zethu asizazi la bantu abaphosele emgodini wasegwarabharak la bantu ababephosele emadipa uthini ngabo othisha laba ababeshiswa esikolo uthini ngabo inkantezi ezazigigwa lapha endingeni uthini ngazo asinamahloni ngale nto enzwa igugurawundi umnankagunguyoyiphethe ngaleso sikhathi ya umnankakunesibindi
siyabonga studio 7 siyabingelela ya sokutshintshini ukudla epletini manje uchamisa sechile iphathi leyathi siyayijekho izalo so manje uthabango sejikile izinto manje imethi lezade ezicalculator zimvumela u-1+1 manje sengu-11 sesijikile manje akarikhole sibo sesifuna ukuthi arikhole kakhulu manje karikhole sibo waqhubeka nje warikhola lalaba sebevelile ukuthi baphuma karikhole futhi sifuna ukuthi arikhole kakhulu manje ziyakhala manje mayerikhola manje ama-MP onke la akasabuyeli kuye makwenza ama-bi-election babuyela kuchamisa bonke kuzalala ngamabhuthi njengomozola khonokho okwenzeka eminyakeni edlulileyo kuzoba yinhlekisa kuphelile ngayo manje gcineni uzasola ngiyabonga ngumasenga lapha kobulawa iphumulo emadolkini
salubonani kustudio 7 salumbulisa labo bonke abalandeli bakastudio 7 besicelwa ukukhwezelwa induna yasefelabhusi ingasihlukumezeli abazali bakamthwakazi ingahlukumezi abazali bakamthwakazi siyabonga sicela ukukhuzelwa yona
aphela khona okuseqinisweni angeke bayalise uthamisa ukuthi avule iphathi akukho emthethweni angiphi abantu umthetho vele kawusalandela umthetho welizwe vele kawusasebenzi yikho ubona sibona yonke le nto isenzakala elizweni ilizwe umthetho vele kalisawulandeli and into eza kwenzekela izala kithi loba ostudio 7 bethi singakhulumi izinto ezilokhu uzodlagela kodwa le ibona izanu PF ukuthi yenzayo kanti izanu PF ufuna ekwenza istudio 7 yini udlakela phela loli elizwe ebandleni khona ukuthi ukuthenga usengezo jabango esiyarikhola abantu udlakela abalwenze ebantwini and into abayifunayo vele kube sokucaca abantu laba bafuna impi lapha abantu laba kula muntu obavotelwe la istudio 7 iyakwazi ukuthi kabavotelwa ngumuntu lapha akula muntu obafunayo lapha into abayifunayo bafuna impi kuphela ukuthi babulale abantu kuphela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika kulamabutho elemelika amathathu afileyo kwele Jordan ngemva kokuhlaselwa ngamalwa ecatsha. Amabutho la abikwa ehlaselwe ngendizamtshina yohlobo lwe-drone kwalimala adlula amachumi amathathu. Umongameli Joe Biden wazise lesi sehlakalo lamhlanje wathi labo abayenze lokhu bazawukhomba umuzi olotshwala.
Kolunye udaba, owayengumongameli umnumzana Donald Trump utholakale elecala lokudlwengula wesifazane unkosikazi Jean Carroll ngumthethwandaba. Omhlawulise imali ngamadola ayizigidi eziyi-9.2 lantathu US$83 million. Omunye njalo umthethwandaba wathonisa leli cala wabhadalisa uTrump imali eyizigidi ezinhlanu i-$5 million ukuthi iphiwe uJean Carroll. Lokhu kwenzakala uTrump enguye okhokhela kukhetho lokudinga ozancintisa emele ibandla lama-Republicans. Kukhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni kwenyaka wonalo. Ukuhlaziya amathuba kaTrump kukhetho oluzayo sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya baba Gandhi, ngibona ngathi uhambe kuhle njalo uhambe ngendlela yona le ebingathi bikhangelelwe. Yebo khona bekukhanya ngathi bekungaguquka ukuthi khona unkosikazi uNikki Haley angathi uya wina lapha eNew Hampshire njengezolo. Kodwa ke bekulokhu kukhanya ngoba lokho bekutshengisa lokho esikubiza ngokuthi ngama polls lokhana kutshengisa ukuthi uTrump uphambi lanxa ube ngathi angeza sibili ngemuva kodwa belokhu etshengisa uTrump ukuthi uphambili. Mina ngibona ngathi uhambe njengokucabangela kwabantu abaningi ukuthi kuzakuba njengakhonokho. Yena ube ngcono ke lapha uHaley ngoba ama-votes akhe weqile waya khona ngale kubo 43-45%. Okukhanya ukuthi hayi uzamile sibili kakhulu.
Umbona engaphumelela yini unkosikazi Nikki Haley kumbe ungumuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Hayi ekuphumeleleni kangimboni ephumelela ngoba okukhona lapha okubonakala kuhle kuhle ukuthi abantu abangathi lapha basekela uTrump abavotayo bayilabo okuthiwa khona ngama-Republicans ayiwo ama-Republicans. Nakuyikuthi uNikki ukhangelela ukuthi laba bantu bangaguquka basekele yena, hayi kangiboni ukuthi kungenzakala. Nxa yena engaphumelela angasekelwa ngabanye abantu nje lokho esibabiza ngokuthi ngama-independents. Kodwa ke lapha kukhanya ama-numbers la angathi ngawama-Republicans ayiwo asedecide ukusekela uTrump.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khonapha kwele Melika. Ngesikhangele imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa kusasa kwele Ivory Coast, ezadlalwa lamhlanje kwele Ivory Coast. Nxa sikhangela ke imidlalo siyabona ukubana iqembu le Cape Verde yilo eselidlale imidlalo phose yonke linganqotshwanga, lizadibana lele Mauritania. Ele Senegal lona lizadlala lele Ivory Coast. Le yimdlalo ye Group of 8 kodwa ke lapha kuyadlala ke amaqembu ona la amane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Yisisanasana umtshado wezinja ebandleni le-CCC kulandela ukusuka komkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa ongavezanga ukuthi kahle kahle usezasungula na elinye ibandla lezombusazwe. Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kosakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala esanda kuvulwa. Iningi lezakhamizi lithi indawo le kumele ivalwe ngoba yiyo ephehla udlame abantu bebulawa asebebaningi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande, kodwa lingakhohlwa ukuthi silazo ezantambama lamhlanje ngo-7:30 njengesukwini kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Siyabonga igama njengokutsho kwami ngoChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.